Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 21 kuphandula 2023 ngokuphitube.
Lothabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
umongameli Emmerson Mnangagwa kweleZimbabwe uthi iZimbabwe iqakathekisa ukulandelwa kwemithetho njalo ukhetho olusanda kudlulela lukhutshwe ngokuthula.
Ezinye ingcwethi zombusazwe zithi kaziboni kusiba lenguquko kweleZimbabwe kulandela inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni o-United Nations General Assembly ethi akumelanga amazwe athuthukileyo angenele kokwenzakala kwamanye amazwe.
Amabandla aphikisayo kweleZimbabwe athi akunakuthula elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kweleZimbabwe uthi iZimbabwe iqakathekisa ukulandelwa kwemithetho njalo ukhetho olusanda kwedlula lukhutshwe ngokuthula. Ukhuthaze njalo ukuthi wesule izithezo zomnotho ezetheswa ilizwe lakhe. Ukhulume lokhu esemhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York kwelaMelika oqhubekela phambili namhlanje.
Umnangagwa utshele abasemhlanganweni lo ukuba izijeso zenotho zibisela muva eleZimbabwe.
Zimbabwe continues to entrench democracy, constitutionalism, good governance and rule of law.
IZimbabwe iqhubekela phambili ithuthukisa umbuso wentando kazulu nokulandelwa kwemithetho kulandela ukhetho luka-2023 olusanda kukhutshwa. Ngile njabulo enkulu ukulazisa ukuthi ilizwe lethu liqhube ukhetho olukhululekileyo olokuthula. IZimbabwe sineminyaka engamashumi amabili lantathu inezithezo zomnotho ezithethwa ngamazwe angentshonalanga. Izithezo lezi zazihlose ukuphazamisa uzibuso wabantu beZimbabwe, ngakho-ke sikhuthaza ukuthi izithezo lezi zesulwe. Siqhubekela phambili sibonga amazwe amalathi laloba kulezithezo lezi abantu beZimbabwe bazinikele ukuthuthukisa ilizwe labo besebenzisa okutholakala kulo.
Using our own domestic resources.
Uqhubekele phambili esola kakhulu ukuphiwa imali kwamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labanye athi abahlamukela uhulumende.
We strongly condemn tendencies by some powerful countries who preach peace, human rights and democracy and yet clandestinely fund conflicts and the unconstitutional change of governance.
Sisola kakhulu amanye amazwe alamandla achumayela ukuthula amalungelo oluntu lokubusa kwentando kazulu, kodwa kwelinye icele sipha imali kwabahlamukela nabaguqukela uhulumende abakhethwe nguzulu. Sithola njalo ukusetshenziswa kwezihlenzo zomnotho njengesikhali esisetshenziswa kubudlelwano nabanye amazwe njengalezo ezethethwa iZimbabwe. Lokhu kwenza kungabi lokuthembana okudingakalayo ukuze kube nentuthuko yamazwe omhlaba.
Wengezelele sithi umnotho welizwe lakhe uqhubekela phambili ukukhula ngoba bathuthukisa ubudlelwano lamanye amazwe kwezamabhizimusi.
Partners and investors are welcome, but guided by our own vision and national priority areas.
Siyamukela abafuna ukusebenza nathi belandela imithetho yelizwe lethu. Sibona intuthuko yomnotho emangalisayo eZimbabwe. Kuminyaka emithathu edlulileyo ilizwe lethu yilo elibe lomnotho okhule ukwedlula amanye amazwe ezansi e-Afrika. Phezu kwalokhu iZimbabwe iqakathekisa ukuthuthukisa impilo yabantu bayo ikakhulu abasemaphandleni.
Kusenjalo ekhuluma lentatheli izindaba ze-SABC News izolo esemhlanganweni e-United Nations General Assembly e-New York umongameli Cyril Ramaphosa uthe inhlanganiso yamazwe ezansi yezwekazi le-Afrika iSADC izaqhuba umhlangano ozahlaziywa udaba lokhetho lweZimbabwe kulandela imbiko yabaphenya ukhetho abe-SADC ukuthi iZEC yehluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Loba kunjalo umphathi ntambo ogatsha lobana wobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba uthi awusoze kube lolunye ukhetho njengoba lwakhutshwa kuhle.
Bona zafamba zvakanaka angaitsanangura mafambiro akaita maelection ekumusha kwedu musi wa 23 August akaita mutserendende chaizvo.
Umhlangano lo uhambe kuhle ubechaza ukuthi ukhetho luqhutshwe njani eZimbabwe. Okulokhetho luqhutshwe kuhle kakhulu umongameli Mnangagwa Nqoba, ibandla lethu leZANU-PF laNqoba.
Abebandla eliphikisayo ele-CCC bona bathi umlomo bawugcwalela umfula ebesithi akulantuthuko yomnotho kwele Zimbabwe njalo ukhetho luqhutshwe kungela kuthula. Umnumzana Decent Collins Bajila omele ilobe ngulamagwegwe edala lephalamende uthi
ukhetho lwalonyaka belulukhetho bukade bulobuqili obukhulu kakhulu. Umhlaba wonke uyakwazi ukubonile lokhu, kunjenje sivotile i-voters roll esetshenzisiweyo kasiyazi. Kunjenje noma kuthiwa kuhambe njani abantu bebesethuselwa sikubonile indawo eziningi kakhulu. Akulona iqiniso ukuthi ukhetho lwalonyaka lwahamba kahle.
Umongameli Mnangagwa izolo uqhubeka umhlangano labanye abakhokeli bakwamanye amazwe abagoqela uRamaphosa, umnumzana Lourenco wakwele Angola, lomnumzana Philip News wakwele Mozambique. Ezinye ingcwethi zombusazwe zithi kaziboni kusiba le nguquko kwele Zimbabwe kulandela inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni o-United Nations General Assembly ethi akumelanga amazwe athuthukileyo angenele kokwenzakala kwamanye amazwe. Umnangagwa uthi kumele kuguqulwe uhlangothi lwezomvikela olwe-United Nations Security Council ukuze amazwe onke abe lelizwi elifanayo kwezomvikela lokunye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma emhlanganweni omkhulu wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly, umongameli Mnangagwa uthe amazwe athuthukileyo akumelanga angenele endabeni zombuso wamazwe asathuthukayo. Umnangagwa uqhubeke esithi ubunzima ubhekana neZimbabwe bubangelwa izijezo zomnotho ezethethwa neZimbabwe njalo akulalizwe elelungelo lokutshela leZimbabwe ukuba lenze njani ukuhlonipha umbuso wentando kaZulu. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso ezifana lomanyano we-EU owe-SADC le-African Union zisithi eleZimbabwe kalihloniphanga umbuso wentando kaZulu ngendlela elenza ngayo ukhetho ngenyanga edlulileyo. Ingcitshi ezicubungela ezombusazwe zithi amazwi kaMnangagwa aveza sobala ukuba uhulumende kaMnangagwa kafuni ukuguqula indlela abusa ngayo. Ingcitshi yezombusazwe esebenza nenhlanganiso ye-People Power, umnumzana Pride Mkono uthi kusobala ukuba uMnangagwa akasoze wafa wavumela ukuthi owakhe umbuso ayisiwo wentando kaZulu.
UPresident Mnangagwa uhambe eWashington kumhlangano we-United Nations waqhubekela phambili ngokukhalakhala kwakhe ukuthi amazwe asentshonalanga ekhiphe izijeziso azifake kuye labanye abangani bakhe lalawo asebenza labo uhulumende kanye lebandla lakhe leZANU-PF awabancindisela amalungelo abantu eZimbabwe. Ukukhalakhala lokhu hayi sizonto engamsiza nje yena labanye bakhe ngoba kumele bananze amalungelo abantu njalo benze ukuthi ukhetho leZimbabwe lwenziwe ngendlela esemthethweni ebhalwe ku-constitution lakuma-SADC guidelines. Lokhu balokhu bekwehluleka bekuyela yiko nje sikhangela ukuthi izizwe zenotho lezi zizaqhubekela phambili ezifaka ukhalakala lokhu vele kuzokutshintsha into
lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi yezombusazwe ezimeleyo umnumzana Nkosana Dlamini othi umnanga akafuni ukulalela loba ucetshiswa ngamazwe phezu kombuso wakhe
sizananzelela ukuthi elizweni laseZimbabwe akhona njalo la ama-sanctions ama opposition parties kavunyelwa ukungena ezitaladeni etshengisela ngamagwaliba hayi atsho ukuthi babe belwisa kumbe besenza into besenza udlakela bayaliswa la yoma la ngama-sanctions njalo aphiwa inzalo yaseZimbabwe ngumnankabo sananzelela njalo o-reform laba babalisayo eZimbabwe kasilabo reform kanti kuningi amabandla aphikisayo khalela eze-reform
uSenator Felix Magalela Mafa uthi umnankagwa uzenza untando kayiphikiswa
umzwazwa ukufa lokhu khala njengomzwazwa iwabayi lifa ikhala njengewabayi yikho ke upresident mnankagwa olokhu ekhuluma ngama-sanction sibona ngani ucatsha ngomunwe thina siyazi ukuthi ilizwe leli libolile ngenxa ye-corruption yokutshontsha igold saba le-gold mafia lokungalandeli imithetho esithi
kodwa obona ngokwethula kwembiko kubandla le-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi ibandla lakhe liyathaba ukuba umnankagwa wethule umbiko oliqiniso
umnankagwa was very very correct the United Nations needs to be overhauled. It is reflective of the colonial situation where they are master. We cannot have a Security Council which is not reflective of all the populations of the world. And we cannot have other countries making decisions on behalf of the rest of the world whilst we as Africa have got no input. It does not make sense and it cannot continue. That center cannot hold.
Umnankagwa uhambele iziphathamandla zikahulumende ezimbalwa kanye labanye abantu bangena imihlangano etshiyeneyo umnumzana Whitney Mchivayo usomabhizimusi oke wamiswa emthethwandaba esethiswa amacala okuqambula imali yokuphehla umlilo kagesi kusetshenziswa ilanga laye useNew York futhi uyazihambela ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ngesikhathi leZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba wonke jikelele okunanzeni ilanga lokuthula emhlabeni, abamabandla aphikisayo bathi akulakuthula elizweni. AbeZANU-PF bathi kulokuthula okumangalisayo lokuzoda kweleZimbabwe. Inhlanganiso ezikhuthaza ukuthula zona zithi kunenge okumele kwenziwe kweleZimbabwe ukuze kube lokuthula. Kubika kuMavis Gama.
Lonyaka usuku olwe International Day of Peace lunanzwa eZimbabwe kulezehlakalo ezimbalwa esezithe zehlela uzulu ikakhulu abakumabandla aphikisayo afana lele Citizens Coalition for Change lona elikhala ngamalunga alo alokhe engazi uthula kunje kulo councillor ka ward 4 emzini weEpworth umnumzana Lonwell Rungano obikwa ethunjwe ngabacatshangelwa ukuba ngabeZANU-PF otshaywe walimala kakubi. Walile ukukhulumisana lintatheli izindaba uCouncillor Rungano esithi ngoba usalindele imvumo evela kwabebandla lakhe. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo eliCitizens Coalition for Change umnumzana Promise Mkhwananzi uthi aqhubeka ehlukunyezwa amalunga ebandla lakhe engasazi ukuthula okungezelelwe kakhulu ngemva kokhetho olusanda kwenziwa ngenyanga edluleyo.
Kuliphutha kakhulu eliyangisayo elizweni leZimbabwe. Njengebandla siyakuthokoza kakhulu.
Kodwa usaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi bona kabasibandla elitshotshozela udlakela kodwa bekhuthaza ukuhlalisana kuhle kwabantu. UMarapira uthi kungakho bona njengebandla beluqakathekisa lolu suku olwe-International Day of Peace.
Because if you have looked since the inception of President Hidi Mnangagwa's term of office in 2017, he has emphasized again and again on the issue of peace, on the issue of oneness, on the issue of togetherness and brotherliness and sisterhood amongst us all as Zimbabweans.
Ngoba seloko umongameli Mnangagwa waqalayo ukukhokhela ngo-2017 uhlenze egcizelela njalo nje ngodaba lokuthula, udaba lomanyano, udaba lokubambana lobuzalwane kanye lobudlelwano phakathi kwethu sonke njengabantu beZimbabwe.
Embikweni wabo abenhlanganiso yeZimbabwe Peace Building Initiative, ZIMPI, baveze ukuba kungumlando womuntu wonke ukukhuthaza ukuthula, besithi lokhu kusiza njalo ekuthini zifezeke izimiso zama-Sustainable Development Goals umhlaba wonke. Umgcini sihlalo wale nhlanganiso ongathandanga ukuthathwa amazwi, unkosikazi Sekai Holland, utshelela umsakazi ukuba ukuthula kwenza ibe khona intuthuko uqobo. Ingcwethi yecubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, uMnumzana Bekezela Gumbo, uthi izehlakalo ezibe khona elizweni kusukela ngesikhathi sokhetho yisibonelo sokuba kuyadingeka kulondolozwa ukuthula elizweni.
Ama-sanctions la sihlala kukhulunywa ngawo asikho ukuthi afakwa ebantwini ngenxa yokuthi abantu bayabazondla, kodwa siyazehlisela thina ama-sanctions ngenxa yokuzihluleka ukulandela ama-rules lemithetho esivikela yona thina njengelizwe. So abantu sezaqala ukukhala ukuthi sesifakele ama-sanctions. Kukanti
isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi ugcizelele ukuthi kuliqiniso lokho okwehlele ukansela Rungano we-CCC, ngoba ubufakazi bukhona emapholiseni ukuthi ngempela ulumangalile lolu daba. Ngaphandle kukaRungano, lamanye amalunga awe-CCC asethe athunjwa ngemva kokhetho agoqela ukansela kaward 26 eHarare, uMnumzana Womberaishe Nende, lezihlobo zakhe uMnumzana Samuel Makuhlane loNelson Mkwena, abenhlanganiso ezimbalwa abagoqela eyeZimbabwe Human Rights, ZimRights, bathi kusadingeka ukuthi eleZimbabwe liqakathekise ukulondoloza ukuthula elizweni. Embikweni wabo abawukhiphe lamhla wasayinwa ngumqondisi walenhlanganiso uMnumzana Jika Mayibere, abeZimRights baveze ukuthi ukuthula kumele kube lokuzinikela kwenhlangothi ezijiyeneyo zomvikela ukukhankasela ukuthula lokhu, hathi ukuthi kuphelele ekuhlabeleni ingoma yelizwe kuphela, i-national anthem. Uhulumende weMelika izolo wethule umbiko othi lelo lizwe likhathazekile ngokuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe. Lawa mazwi asekelwa njalo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-United Nations, uMnumzana Antonio Guterres. Olwalo nyaka usuku olwe-International Day of Peace lunanzwa phansi kwendikimba ethi Actions for Peace, Our Ambition for Hashtag Global Goals. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abaphikisayo bathakazelela okwethulwe ngumongameli Cyril Ramaphosa otshele umsakazo weSouth African Broadcasting Corporation ukuthi inhlanganiso yeSouthern African Development Community iza kwenza umhlangano kwisikhatshana esilandelayo lapho okuzahlolisiswa impumela yokhetho oluqhutshwe eZimbabwe ngoNcwabakazi lonyaka. URamaphosa uthi eleZimbabwe labhekana lobunzima ekuqhubeni ukhetho lwamakhansila, amalunga edalela ephalamende lolukamongameli. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla utshele umhlangano we-United Nations General Assembly ukuba ukhetho lolu lwalukhululekile. Abaphikisayo bathi kumele kwenziwe olunye ukhetho lonyaka ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu. Sixoxelo Senator Nonhlanhla Mlotshwa owebandla le-Citizens Coalition for Change loMnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla le-ZANU-PF. Uchuma usungula lingxoxo.
Kuvele nje kuqondile ukuthi nxa sekuphelile konke lokhu kube sokuhamba kuyotablwa lokuze iripoti yangkhona ku-SADC yonke. So akusiyo nto entsha emangalisayo, njalo futhi sikwazi mhlophe ukuthi kona lokho okwenzakeleyo izinto ezokuthi khona kathesi sebesiyahlala phansi bethi hayi sibone lokhu okungabe kuyakuhambanga kuhle kube uhambe kuhle. Okuzayenza-ke kubana kube kulapho siqanisela khona sesilungiselela 2028 elections ezizabuya. Uza okay, sesingay improve lapana, lapana sapha manje lapana hayi lapha senza kuhle la, so lapha sizala lokho senza so. So i report eyenza ukuthi kona ikusasa yangkhona ingcono kulalokho ade kuyikhona namhlanje. Akula lutho olumangalisayo ngakho, akula lutho kumbe ngenxa ukuthi bangabe yabethi kona hayi ama elections kakacitho kuqashwe kutsha or anything abalayo leyo mandate. So yinto vele ekhangeleleyo njalo eyinto enhle ngoba kukhula kokuphela phela. So ama-corrections avele afunakala empilweni, akula nto embi, kuyamukelwa lokho.
Mamlojwa, wena ubona njani ngakho lokho?
Mina ngiyaphoxeka bakuDube ukuthi ngizwe uRamaphosa bem-interviewer esithi yena uku-experience eZimbabwe ngama-challenges. We cannot be saying mina ngibona ngani nxa iGarden Tool ungayivisi ngeGarden Tool othi spade. Let's call a spade a spade. Iqiniso ukuthi sibone during and before the elections violence. Sabona futhi during and before ama elections i-opposition isaliswa ukuthi ingene emgwaqweni kumbe ingene kuma rallies irally. I don't call that normal. The vote was suppressed ngoba abantu bethu there's a lot of intimidation going on. Even nginje babu Gibbs ukuthi ngicelebrate ukuthi esenethi ngingenile. Aki celebrate mina ngicelebrate abantu bemathebeleni south who were resilient enough and stood up in their numbers ukudloba sebencindezele njani behambe beyevota bebona utshintsho. So isadakhe nxa isiyi toothless dog ingatsho isiyinja engalumiyo ayisasisebenzeli thina because clearly ZANU-PF is not following the sort of protocol and guidelines as we manage our free, fair, credible elections. We cannot call this sham of an election free, fair, and credible. It was not. Abantu bengcindezelekile, sibona voter suppression eningi kakhulu kobulawayo kuma big cities. Sibona ukuthi ngesikhathi abantu bemele bevote akula ballot, akula ballot paper. How do we call that an election? Even for ZANU-PF, this is an all-time law esiyitshoyo babuDube.
Ye, khonapho ke igolide kukhanya ngazani yikho ngani kuyahlupha ukuthi abantu abaphikisayo bathi hayi vele lokhu kumanikiniki le sathi ke layo kutsho ukuthi ukhetho luzange luqhutshwe ngemfanelo, i-European Union layo yatsho njalo. Singathi ke khonokho ke yikho kwenza ukuthi bahlale phansi bathi hayi asibone esingakwenzayo.
Selo kungathethula yingwe angikaboni i-election esingayithi i-perfect emhlabeni lo wonke jikelele. Kugoqela even khona ngapho ku-America asibizi nakubo UK zamanye amazwe asethuthukile. There can never be any perfection. Into one perfect kuphela nguNkulunkulu uJehova umdali wethu sonke. Nguye kuphela olelungile lokuthi amela abantu kona I am perfect. Thina abanye sonke yikuzama. So akumangalisi ukuthi na kungabe kube lesigonqa lapha lalaphana ngoba vele kuyatholakala ukuhamba ukukhubeka ukukhubeka ukuhamba. So asiyonto emangalisayo. Isenta yiyo umsebenzi ukuthi izo-observe ikhangele lapho siyabe sikhubeke khona isitshengise ukwenzela next time okulitshela kwana kungaphinde kusigonqe futhi. So akula nto embi kodwa mina into emangalisayo ukuthi abantu laba bethu sibabele befunda ukuthi it's a sharp sham. Ngaba ababhizi bayakholisa ukuthi ngasebengenele kubo senate, sebengenele eparliament, sebengenele even lapha kubo council. So are they in those seats through the same sham yini or what? You know, into le ifuzibe lula kanje. So asivume ukuthi hayi lapha nginqobile, lapha nginqotshiwe ngoba vele yimpumelelo ezimbili zolezi ezikhona ukuthi unganqoba kumbe unqotshwe. Hashi lokho kwantu kona impumelelo zibe zimbili ukuthi wona mina yima ngihlala nginqobile kuphela. It was not free. It was, but amara lika de boyenza. Kona pe blayo kavazani wenze ira liabo enkulu lapa AYC din. Ani boyenza. Aba panelo anga. I problem yabo ikuti kona lapa aba me valo kona. Ba me na diga anga ma posi ni eskadi mwa vile ba le problem ya le uwe zito gabomo uku topa kwa kona tona sile na gabomo uwe zito kona sina valero siya le deni international media zi zanda mpuna kati besalisa uwe za amara lao benza na gabomo lo kwa
na kono kukuti kona bezan mafunu tuwa me uputo umkhulu ku-election kube ngathi thina singabaceli nathi siyizalwane zeZimbabwe and silelungelo lokuthi nxa i-election sibizwe kwathiwa ngelangelinje kule election siyekele nini siye ebantwini bethu siyekhampeyina njengoba labo bekhampeyini siyekhulumisana labo kungabina lapho kuthiwa sesicela i-permission khathela khathesi after sesivotile ubone ukuthi ama-members ethu ama members of parliament asebochiwe ngama charges onga angazisifekiyo emathawu sizobabunje eminyama la ukuthi utsho nje $100 kabani bani izinto ezinjalo ziyenzeka ende ziyenzeka kithi kuphela ubona ukuthi lokho ngesithiwa yinto kuthiwa irepression bazama ukusincindezela thina njengabantu beopposition singabonakali nje sihle sithule zisingabi khona.
Lapha lizwe unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa owebandla le-TCC lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU PF Central Committee bexoxa le-Studio 7.
Osomabhizimusi bakobulawayo bathi kumele kuvuselelwe amafekthali edolobheni leli ukuze uZulu athole imisebenzi njalo umnotho welizwe usebenze ngemfanelo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe edolobheni lelo okudinga indlela yokuvuselela amafekithali amaningi avalwayo lokusungula amatsha. Umhlangano lo ungenwe ngabosomabhizimusi abedlula amakhulu 200 abavumelane ukuba idolobho selibhazalele kwezamabhizimusi. Usomabhizimusi osakhulayo unkosazana noMathamsanqa Simanga uthi sokumele kusebenze ubulembu ekuthengiseni impahla elungiswa eZimbabwe.
Mina ngizakhuluma nge-digitalization e-commerce ukuthengisa online, ukuthi abantu bezama ukuthengisa online ngoba yindlela eyaphambili ukuthi abantu beyazi ngama-products abo, not just eZimbabwe but emazweni la ngaphesheya.
Usomabhizimusi olungisa insimbi uMnumzana Dosen Mengisi ucele ukuba kube namathuba avumela ukuthenga imitshina emitsha.
La ukhangela imitshina esebenziswayo lapha eZimbabwe, it's old machine. Yeah, it's 1950s to 1940, 1930. So imitshina leyana can't compete. Kayikwanisi ukuthi ilingane le mitshina esebenziswa eIndia. Ukuthi nga umuntu eZimbabwe eyenzi i-one product, eIndia bayenza 60, eChina 50, eSouth Africa kumbe 20. So akulingani imarket eZimbabwe ikhona abantu angakhuluma ukuthi eZimbabwe akula market ama imports ka test maningi.
Umqondisi wamabhizinisi amancane iSMEs Chambers unkosikazi Sithabile Bebe ukhala ngokuthi amabhizinisi awalamali yokuwavuselela.
Kungenelela okuningi kakhulu ngoba abantu bakubulaya sebesafika kakhulu, abantu abalamali izinto kazihambi njengoba la ubona. So sikhangelela ukuthi izinto ziphuthe uminista njengoba esithembisile imali ibe khona ama-SMEs athole umsebenzi ngoba ama-SMEs ayala msebenzi. Lokutshela lokho sokwenzakele lokhu kubulawayo nje ukubone abantu abaningi they were affected and okubuhlungu okokuthi vele abanye abantu ababa bayanga esikolo ngenxa yokutshelwa la ngenxa yokuthi akula mali.
Umphathintambo wamabhizimusi lamankampani unkosikazi Sithembiso Nyoni uthembise ukusebenza lo meya wakobulawayo lo mphathintambo waleli dolobho ukuvuselela amabhizimusi akobulawayo.
Sivumelene-ke manene lamanenekazi ukuthi sizasebenza ndawonye, sizaba liseko lakobulawayo. Iseko liyalazi lapha kumele ufake ibhodo ezini. Ukholukathi angaqamuka uSithembiso angaza kayibambe ibhodo. UJudith angaqamuka uSithembiso kayibambe ibhodo. USithembiso angaqamuka uJudith Ncube kayibambe ibhodo. USithembiso Nyoni angaqamuka uKholukathi will not hold the seat. But together in this triangle iseko leli we will make sure ukuthi ibulawayo. As one of the speakers said, to the best of our abilities comes to the glory of yesteryears, if not better.
Osomabhizimusi bacele unkosikazi Nyoni ukuba acele uhulumende ukuthi aphume le mithetho elawula amabhizimusi ehambelana nesimo somnotho welizwe esikhona manje. Kusebenziswa imali njalo ehambelana lomnotho welizwe, kulungiswe imigwaqo, kuthengwe imitshina yakulezi insuku ngoba ekhona isimidala. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela umhlangano omkhulu wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly lapho okulamangameli Emmerson Mnangagwa.
Sangekhulani isihlobo sesikhangele ebesikhokhela namhlanje.
Umongameli Emmerson Mnangagwa leZimbabwe uthi iZimbabwe iqakathekisa ukulandelwa kwemithetho njalo ukhetho lusanda kwedlula luqhutshwe kulokuthula.
Sigqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalisa umthombo sithemba uGibbs Dube
loTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.